Mbona ngani unanga kwa think uyazama ngendlela zonke ukuthi ekhulumisane nabantu beZimbabwe ngoba I think uya kunanzelela ukuqakatheka kwamaZimbabweans nxa kusikhangela ezomnotho lezi ngoba ama-researchers azazitola ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe ale mali lama-assets angafika 100 billion and abantu bona labo bangaqalisa uku-investa eZimbabwe iZimbabwe ingatshintsha ngesiphange ngaphanye ingazange yaboleka imali zakwamanye amazwe okunye futhi esimele sikunanzelela ukuthi okakathesi okuhlupha iZimbabwe i-foreign currency ama-companies azama ukusebenza eZimbabwe ahlutshwa i-foreign currency yefiweli yokuthenga imithini yokusebenzisa kodwa kungaba nabantu bezimbabwe abaphandle kwelizwe abanga-investa eZimbabwe that means i-issue ye-foreign currency ayisozibe khona ngoba babesebenzisa imali yabengaphandle kwelizwe so mbona ngani uqakathekile-ke yikho la imnankagwa ekubona ukuqakatheka kwamazimbabweans angaphandle kwelizwe ukuthi ezame ukubatshengisa amathuba akhona elizweni lezimbabwe ukuthi abantu bezimbabwe benze i-business mhlawumbe angayivusa iZimbabwe engabolekanga imali eziningi kumabhanga amakhulu abolekisa imali
kodwa siyabona ukubana uhulumende kamongameli Mnangagwa kawuvumeli abantu abahlala phandle kwelizwe ukuthi bavote kodwa nangu siyambona nguye osebaxoxise xoxa labo ungathini wena khona
ngiyethemba ngezinye izinto abantu abazahamba kumithing le abazamtshengisa zona zenezo ukuthi khona nxa kuwukuthi ufuna imali yabo kuzamele bavumele ukuthi bevote ngoba akula ngenye indlela ukuthi umuntu angafaki elizweni imali yakhe kodwa engenelisi ukuthi evote but okunye kule mithethotheko nje eminingi yasenezimbabwe ngoba ekwenza ukwenza ibhizimusi ezimbabwe kungabi lula so ngiyethemba abantu bazamtshengisa khonokho lako ukuthi hhayi awukabi lo mnyaka ubusa so mhlawumbe kule nto kumele uzithintshe i-attitude yakho imithetho yakho imele itshengisele ukuthi lingabantu abafuna imali lingabantu abafuna abantu abaphandle kwelizwe bebuye bezoyi-investa kuzalo lizwe ndakithi.